Umona njengani u winto esasikhangelele ukuthi izenzakala kodwa angibona ukuthi ibuye ngendlela besikhangelele ukuthi izabuya ngayo. So uzahlupa ukuthi abantu abaningi abathengisa izinto zabo, especially labo abathenga izinto phandle kwelizwe, ukuthi bazenza njani, ngoba umthetho uthi uzaqala ukusebenza khathesi lamuhla kumbe uzaqala ukusebenza mhlaka 24 June. Sitho ukuthi ama-companies akaselayini indlela eyokuthi bathengise izinto zabo ngaphandle kokuthengisa ngezimdola.
Manje ubona ungani kuzahamba njani elizweni lapha nxa sikhangele isisindo semali yohlobo lwe-RTGS layona le abafuna ukuthi isetshenziswe idola leZimbabwe? Asoze sibone isisindo sisiwa na?
Sizawa sibili, kodwa udubo esizaba nalo ukuthi siyabe singakwanisa ukuthi sibe kwazi ukuthi isisindo sangikhona simi njani, ngoba asisavunyelwi ukusiqhathanisa lama-US dollar kumbe lama-rand kumbe lamaphula. So sekusitsho ukuthi abantu abalama-US dollar baza qhubeka bethengisa ama-US dollar abo ku-black market kumbe ngendlela ezingafunyelwayo. Abantu njalo bazaqhubeka bezama ukuthi badinga ama-US dollar ngoba abantu lapha abalathemba ngezimdola ukuthi liyakwanisa ukuthi lisebenze. Usakhumbula ngo-2008 ukuthi izimdola lahlela lagcina ukusebenza ngoba abantu babengelathemba lalo. So ngibona njengani uyilo udubo oluzahlangana le-Zimbabwean dollar leyi, ukuthi abantu abakabi lethemba le ndlela lezi uBaba Ncube azama ukuzi introduce ukuthi sibone ukuthi umnotho ungahamba kanjani.
Sike sezwa ezinye ingcwethi zisithi zona idola bekumele lisungulwe ngemva kwesikhathi, njengoba selisungulwe kathesi selizasetshenziswa kathesi kungabangela ukuthi kungahlaliseki kuhle emkambo lapha. Kodwa ke uhulumende yena uthi yena njengoba izisebenzi bezikhala ngokuthi aziholiswa ngedola leMelika, lokhu kusokuzaphathisa ukubona njani?
Angiboni ukuthi uzaphathisa lutho, ngoba uthi ukuze sibe nemali esebenzayo eqinileyo kumele sibe le production, kumele i-industry isebenze. Laye uhulumende uyakwazi lokho, uke wakutsho ngaphambilini through abaphathintambo abathiyeneyo. So angiboni ukuthi uBaba Ncube ukwenzelani ukuthi abuyise izimdola, kodwa iqiniso elikhona yokuthi nxa kungela production izimdola leli lizaqhubeka isisindo sangikhona sisehla kakhulu. Njalo uhulumende yena ngokubuyisa izimdola ngokubhani ama-US dollars ngani uzama ukuziprotector yena ukuze angabhadali izisebenzi ngama-US dollars. Kodwa akusitho ukuthi imali yaseZimbabwe leyo isisebenza ngalokho isebenza abakufuna khona. So izisebenzi zizabuya futhi zifuna i-pay increase ngoba izimdola leyo liyabe lingathengi okuningi. Singakhangela khathesi ukuthi emkambeni sithiyeli ku-12 kumbe 13 ngeviki ephelile.